ikwesi iyacelwa iyakuyafika ivakashele entendeni bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo bayasoda ukudla manje inkosi ibihambiseke kudlula khonaphana umgubo yathi yahamba yabavakashela yabakha ingubo bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo kuyaxoxwa nje zizakhona ziyathunyelwa
singathi khonokho-ke abakucela okunye kuyini
ngimpuphu ngamasepho okugeza ukudla nje lento yokuhlanzeka izinto zenhlanzeko ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa abanye basilela ngisathankasa-ke inkosi ukuthi zigoqelezo zinto
kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe kulokho
abantu abadala emsakazi bangabantwa bethu abantu abadala baphenduka bengabantu abethu thina vele isiko lethu akekho umuntu akalahlwa umuntu akalahlwa umuntu umzali siyamnakekela azangena egodini ukuze sithole izibusiso yikho abadala kakufanelanga babe lobuntandane kumele banakekelwe babaluleke kakhulu kini
kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe kwezinto kuncedwe abantu abadala siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola lezimbabwe bangancedwa njani
mtonisasengizayo kukhipha imfihlo efakele kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics ezimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo specifically amabele kumbe inyawuthi njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika abantu belima umumbu umnyaka yonke ababhuni lezo kusenza ukuthi abantu balambe bangadloku okulo msoco yilokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima futhi loko umumbu ungenzanga lutho kodwa babelapho kokuhle
ye siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula kambe ngakudinga konke lokho
izinto ziyanyamalala mtonizo ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela kathana into kuke ngiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mfakazi umele ngikhuluma iqinisi kodwa mna ngazi kwakuthiwa yini kanti umumbu lo wesinto ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo ukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.